VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 kuLwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lichasisa izizathu zokungayanga edale lePhalamende lapho kade kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget.
Ngaphiwa umgoqo ukuthi umnangagwa ithina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho.
UZulu usechothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga kulandela imifanekiso yamaqubaquba emali entsha ebantwini makhaza, yena uZulu eyiswela emabhanga.
Abantu kazana bengalalutho, so kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki achathe abantu babo phandle.
Lamhlanje sixoxa lezakhamizi zakoBulawayo ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni.
Ekulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kulamithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa, bayaxotshwa, amatitsha athi asenelisi ukuthi aye emsebenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazi. Ibandla leMDC lithi ukungabi khona kwamalunga alo edale lePhalamende izolo kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ngumphathi ntambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube kubangelwe ukuthi bahambe ukuyaphathisa ukungcwaba amalunga ebandla leli amabili eMaswingo leMarondera, njalo bamazisile usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda ngalolu daba. Kubhubhe umnumzana Amire Takawira lomnumzana Paul Chikuni abemashonaland East ngesonto engozini yomgwaqo. Abanye bathi ibandla leMDC liyekele ngabomu ukuya edale lePhalamende ngoba lisithi alinanzi njengomkhokheli welizwe umongameli Emmerson Mnangagwa, yena obekhona kusethulwa libudget. Kodwa unkosazana Thabita Khumalo okhokhela amalunga ebandla leMDC njalo engumgcinisihlalo waleli bandla ukhulu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela bebengasoze bayekele ukududuza imuli ezilahlekelweyo. Kodwa lanxa kunjalo belokhu bengamnanzi umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe leZimbabwe.
Isizathu esimqoka njengebandla leMDC okusenze singazisaya kubudget ukuthi sinabalandeli bethu ontanga abahlala eMashwest eMarondera akade bebuye eHarare ngensonto bezeshiya umhlonitshwa uMadewu, but sebebuyela besiye eMarondera babangene inkonzini yomgwaqo bebebathathu batshiywa ngababili. So kwasekusenzakala izolo ukuthi sasesaziswa izihlobo ukuthi sebantu besintu babenza i-postmortem, so sebezabekwa namhlanje. So sasesixoxisana lo speaker samazi sithi hayi sesingenele ludubo, so sesingigijimela ngaphi eMaswingo, omunye ubeke eMaswingo ita echief omunye simbeke eMarondera. So zaxoxisana lo speaker ukuthi hayi kusasa sizazama ukuthi sigijime yathi siyexhasa. Ngase ngisithethe nzenjalo sami lobela nogwalo simtshengisa ngengozi le esifikile lombiko ukuthi bayabekwa kusasa. So akasanelisanga ukuyafika-ke ePhalamende.
Akunakwenza lokuthi lithi alimnanzi yini umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe ngoba belingaze lihambe lonke engabi khona osalayo.
Ungakhangela omunye ubebeke eMarondera, omunye ubebeke eMaswingo. So sidabulene phakathi ukuthi abanye basukele esidumbu eMarondera besiya kuthechifu, abanye basuke ngaphe Harare bebeke lesi seMarondera. Ngoba ntu uyakwazi ukuthi phandle lapha kulezi nsuku izinto azibanga kuhle. imali lezo ukuthi ugcina abantu bephuphe ngesonto namhlanje lesini yonke libagcinile libaphekela ukuthi imali zangkhona ziko ngento yokudla kangkhona kakukho.
Kodwa kungayisikho lokho beliza hamba yini edalela eParliament
kakhulu. Into ekhona ukuthi thina njengebandla leMDC saphiwa umugoqo ukuthi uMnangagwa thina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho. So umgoqo lo thina njengabameli bephalamende asinamandla ukuthi siwuntshintshe but kumele siwufeze. Lanxa kuwukuthi bekungazama lo mgoqo lo omubi kangaka besizangena sibile ephalamende athi angangena ngamsukumeli benza abakwenzayo. Noma sizokutshintshe lutho sisebenza lo Zulu. Asoze sithi kulo mkhosi omubi kangaka abantwana ababili bebhubhe engozini yomgwaqo besiyachiya ummeli wephalamende bahambe bayebekwa. Kuzwelakale nje abameli bephalamende ukuthi axhasele abantwana. Hhayi, lezi lini zingeke zangena. Kumele sihloniphe abantwana laba ngomsebenzi abawenzayo mkhulu. Imigwaqo le yonakele imigwaqo yelizwe lethu. So kumele lathi sibahloniphe sibabonga ngomsebenzi omkhulu abasenzela wona ukuthi sifeze umsebenzi abakuthuma wona ephalamende. Njalo into ekhona ngeyokuthi bekulilanga lokuthi uminister wefinance akhulume okusikhulu akulobileyo lezimali azihazileyo kuma ministries. Bekungayisilo nanga ukuthi sixoxisane isizathatha bese siphiwa amabhuku akhona bese siwacubungula ukuthi akade i-answer yabi khona usukhangela ukuthi khona akade kusho yikho okubhalwe ebhukwini yini bese ngena ku-committee stage lapho esihlala khona manje sesicacada ukuthi lapha wathi kanti ngani lapha kunje lapha kwathi napha kunje. Namhlanje ube ngumuntu nje owezivalela ibhuku nje bekungaxoxiswana ebengabuzwa mbuzo ngoba imibuzo yonke esayibuza ku-pre-budget e-Victoria Falls.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo okhokhela amalunga ebandla le-MDC edalela ephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC ubexoxa ecingeni lesithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. UZulu secothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga kulandela imbiko yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank elazise izolo ukuthi abantu ababili ababonakale emfanekisweni belamaqubaquba emali entsha kuleviki yona isanda kwethulwa bebeyithethe emabhanga amabili ngamunye ebalisa i-EcoBank le-CBZ. Embikweni wakhe usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Manguja uthe i-CBZ yanikeza oyedwa i-$44,000 kwathi i-EcoBank yona yapha omunye i-$15,000. Ibhanga elikhulu lelizwe liqale ukuphenya lolu daba ngemva kokusabalala kwemfanekiso ebiveza abantu laba belenqwaba yemali. Okuthukuthelise uZulu lebhanga leli ukuthi imali le ibisanda kwethulwa ingakafinyelelwa ngabaningi kanti njalo lamabhanga abesipha umuntu ngamunye amadola aphansi kwalikhulu ngelanga ngamunye. UManguja uthi udaba lolu solungenelwe ngamapholisa. Uxwayise amabhanga ukuthi abazatholakala besephula umthetho ngalindlela bazajeziswa lukhuni. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba semaNdebeleni ebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi udaba lolu luveza sobala imisebenzi yenkohlakalo eyenziwa iziphathamandla zamabhanga kanye lezikahulumende.
Angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisayo leyo ikakhulu uma sikhangela ukuthi imali ene vele ungavuka ekuseni kulabantu abahlezi bele cash osiphatheleni abantu kazana bengalalutho. So kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle abangosiphatheleni. So mbona ngazathi labo njengabantu ababelomnyama kumbeni yikuphonga ukuthini ukulahlisa abantu kodwa angiboni ukuthi kwathiwa yinto emangalisa elizweni sokuyinhlala yenzalelo.
Kungaba ngabamabhanga kumbe ngabezombusazwe kumbe basebenza ndawonye isigebengu bonke bahlangene.
Kungaba nzima ukuthi abamabhanga bekwenze abombusazwe bengalasandla bekwekele kuphile iminyaka yonke leyi. Phela ayisiyo ukuthi into eqalisayo le, into esileminyaka eminingi kakhulu. Kuphosa kube kulingane nokuganga kweZimbabwe uhulumeni wangkhona. Sokangikhona ukuthi singathini kwenziwa ngabamabhanga mayinanzi abazombosazi bakwenza bendawonye.
Abantu laba abatholakale belemali enengi kakhulu, lo owe 44,000 kanye lalo owe 15,000, ubona ngani ngabantu nje ekade bezithathele imali yabo emabhanga singazi ukuthi bayithole ngandlela bani kumbe ngosiphathelene?
Obviously akula umuntu ongaba le mali engako engasiyo siphathelene. Ongabe kuvamile ukuthi bangabe bengosiphatheleni leli bengabe bengabantu abakholekthedi lalabo abaphethe amandla, kodwa akula muntu kazani ongathatha imali yona leyo. And ungakunanzelela uma besitsho abantu bathi abakwenza ikakhulu abaningi either ngabantwana balaba abaphetheyo kumbeni babaphetheyo through abantu babo.
Njengoba ibhanga elikhulu lisithi lizawajezisa lawa mabhanga lalabo bantu, singabona mhlawumbe uphela yini lomkhuba?
Awusoze uphele mahlayana, umkhuba vele usulempani. Kasiyonto phela singathini kukaningi vele ukuthi anti uyakhumbula ukuthi umongameli laye kuke wathi oluswazi olulesawude kodwa sikalubona ukuthi luyenzani uswazi lwangkhona. So kuningi okuthiwoyo kodwa amazwi maningi kodwa izenzokazikho.
Mhlawumbe yilo solubhula lapha njengoba ibhanga elikhulu lisithi bazajeziswa.
Hayi, unzima engxenye ukuthi abanye bethu sesalahlekelwa lithemba ngalo mbusazwe, kodwa kangikhole ukuthi lukhona lona swazi lolo kumbe ntizafalwabhula ngoba uthi emtyakweni uzavula ekhaya.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBeju likaZulu, obexoxa lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017, iningi seliqathanisa umbuso wakhe lo wakathesi ukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba iningi selithwele nzima. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku ubhodabhode endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kaMgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe lokhe kwangena lo uhulumende okhona siyethusa kakhulu, ikakhulu kwezokudla, kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sisakhwela, kwakhwela isepa, kwakhwela yonke into, kwakhwela i-electricity, kwakhwela amahlamvu etiye, kwakhwela lona ijukela, akulanto ethengekayo. Ngakho-ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba le nguquko, wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwaMgabe.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le embili kuningi osekuguqukile, impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kasathengeki. Ngo-2017 imchovi ibichiphile, abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshone layinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babenganithwa balokwesaba ngabo-2017 kusiya le muva, kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile, esingatsho ukuthi into enhle. Kodwa-ke generally impilo isinzima, ezibhedlela kakusela amadokotela, ezibhedlela kakula mithi, izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababewukhangelele kuhulumende omutsha.
Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha tsha umpululu besithi hayi ke sizoba lethemba into sizizaguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elo chako luluje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa, amatitsha athi asenelisi ukuthi aye emsebenzini.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Before 2017 isinkwa sasisithenga dollar for two, sibona isinkwa sesingama-$15, khonapho abantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingamabhondi. Okuyikuqili bezwela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax, okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo osekhaya kosikhobokhobo konala ngaze athenge, uyatekswa.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko, kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le emibili uhulumende omutsha ebusa, impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla, kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ningubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike koBulawayo izolo ntambama phambilini komkhosi wokugcoba izifundi zeLupane University eseziphuthe izifundo. Abe sengena umhlangano wamakhansili we-Urban Councils Association of Zimbabwe lamhlanje. Onke waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefuna ukufaka unkosikazi Joyce Mduru abe ngumsekeli wakhe. Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli abahle. Mina igama ibizo lami ngisiba nguMozichuma. Lapha nje indaba nje asiboni ngasolinye. Kambe ungathi ungubaba ubulokhu zala abantwana, ubabona abantwana besiyakhulela ngaphandle kweguma lakho, uzala abantwana bayekhulela ngaphandle kwegama lakho. Why ungahlali phansi uzibuze ukuthi kanti mina ngabe ngizala abantwana kodwa nanoma ngingakabatshayela ihlahla bayaphuma baye komakhelwane, kanti ngangabe kwenziwa yini? Ungabi lo mntwana ohlala ahlale uze uye emtshayela ihlahla. Lokungabantwana nje kusesekuncane okungakafuni lokutshayela ihlahla ukubone sokugcwala kubomakhelwane. Ayo, uyabona ma ungumzali kumele uzibuze lawo makhweshini kwenti kanti kungani. Uzinuka amakhwapha nje uzuzibukela esibukweni ukuthi kanti mina ngubabonjani engizala abantwana bekhulela kwamanye amaguma bengakhuleli kimi. Ngiyabonga balaleli kanye labo msakazo.
Umende wezamkhiwe usehlule nje okwamagama. Kathesi uthi ufaka imali entsha, imali lamhlanje bekungabonakali. Uthi uzama uqeda udubo lokusilela kwemali. Kanti khonapho ubonapho osiphatheleni bangabi ngoba babethela imali enye ngokwamagama entsha nyulo ikhanya ukuthi ivela e-Reserve Bank of Zimbabwe. Nxa evele sekubeka ukukhontrola lokhu uhulumeni ulepha ukudlala ingqondo zabantu. Ha, uyanyanyisa lo hulumeni. uyadanisa sibili. Awugawule labo kungumana njengabantu abadala, angazi ukuthi umuntu engamunye ivele lezampifu kuhle aphambane ingqondo agcine engasakwazi okuhle nokubi, ngoba konke okwenziwa izampifu okubi yena uthi kuhle uyabuka konke. Ophuthi baphuma besiyale kathesi bancoma ukuthi amadokotela kalahlwe kaxotshe umsebenzi, bexotha umsebenzi bona besithi kabakhwezela imali ama-working conditions abo kabe kahle. Kodwa ukhulume nje wakhona uyabaxotha ngapho ukuthi hhayi ngizimisele ukukhuluma nabo, ukukhulumisana nabo, ukukhulumisana nabo phanabo odokotela imali babuyele emsebenzini. Ngazo yehlulekile uzamphefu sarenda uchiye labanye, ngoba kwehlule lokhu awuthaka ukukwanisa ngisho lakancane. Satsha ngebhathe engelamkhono qiniso sadubeka sho uNkulunkulu kasizweni ibandla lezanupf lichabalale liphume liphele singaliboni futhi, ngoba inkinga yonke esihlangana layo it is because of zanupf. Akula nkinga ukuthi kubeka ama-sanctions kuthini, ama-sanctions yi-propaganda nje ababe beyisebenzisa kuphela. Kodwa-ke iqiniso elikhona ngelokuthi izanupf iyehlulekile mpela.
Mphakazi omhle, siyalibingelela lonke ku-Studio 7. Sithi siyabonga ukuthi lisiphathela izindaba ezimnandi kangaka. Ngisendabeni yokuxotshwa kwamadokotela. Ukuxotshwa kwamadokotela lokhu ngiyamangala nxa sizwa lo ujaha okuthiwa nguphuthi okuthiwa ngummeli wephalamende weMangwe othi yena amadokotela aphambanisile. Baphambaniseni nxa umntwana ekhala esithi ulambile, kanti wena uwenzani? Umnikani? Umqhubela inyoka? Uthi kabamba inyoka yena elambile. Lokhu ikuncindezelo okwedlula kwamakhiwa lokhu. Njalo uphuthi siyakwazi ukuthi uhlabelela isapha yakhe, uright ahlabelele ukuthi izanu imenze umuntu ozwayo, ngoba uthengisa abantu bakibo. Ngoba ngeke ukuthi uthi amadokotela aphambanise wena umntana akho nxa ebuye esithi baba kakula sinkwe ku-bread bin uwenzani? Uyefaka inyoka ukuthi nxa evula athole inyoka ukwenzela ukuthi angasayifuna futhi ukuthi ayevula i-bread bin. Ayisikho lokho okukhulunywa nguphuthi lokhu. Ulahleke waphindwa, uyakhanya ukuthi uhlabelela izanu. Nxa esidla kuzanu kathule, angakhuluma into ezifileyo, kufile lokhu akukhulumayo.
Ngishona njani, ngivuka njani Basakazi? Ngumpangazika eHabroni. Bakithi ngitshisekile kakhulu, bengithi ngiyaphendula uhlelo lwayizolo ntambama, ngaze ngayadlela imali yami i-voicemail. Bengikhathazeka ngoba uGawule. Gawule, nxa ule ndlebe yemuli yakho umakhumalo ukhuluma amagama aqatha sikazwayo, ukuthi kanti sibili wena abantu becholojo, lanxa ukuthi mbusebenzele ukuthi kuthiwe yi-active member, ngiyakwazi ukuthi usebenzise umsebenzi onzima sibili, umsebenzi owuthunywe libandla lakho ukuthi ukhuluma amanga ulivikele. Kodwa kunzima ukuvika into enje, ngoba bonke abantu bakwamthwakazi bonke labashoneni bonke sebekwazi ukuthi umbulali welizwe lakho. Yikho kunzima ukumvikela fona ukuthi uzamvikela umtini vele uyasaziwa lokuyimela nje. Lukhona ijaha lo weplant lo uDingumuzi uyimele wazwa kugcina enikwa isikhundla sokuformation ancela umele khonoko. Kodwa hlobo sami, le into izamshiya kashana le. Ngiyabonga,
salibonani ku-Studio 7. Ngegama lami nguVusimuzi Mdebele Sibongo. Ye, hayi sezwa mpela ukuthi likhuluma ngendaba zasekhaya lapho. Lami ngicela ukuthi ngiphawule nje kancane ngohlupho olukhona lapho. Uhlupho olukhona kahle kahle, ubaba lo uGawule ngihlala ngumuzwa ekhuluma nje lapha emsakazweni, kodwa into engibonayo ukuthi umuntu uma esephakathi nakwalokho iphathi yabe phakathi nakwayo, angeke etshe ukuthi imbi, ngoba uyabe sesaba ukuthi bazamsola. Kumele ukuthi ngikhona alwele lokhu, awucabanga ukuthi ngikhona i-government yakhe i-right, kanti siyabona ukuthi ngikhona kahle kahle labo abantu bayehluleyo. So ngokubona kwami mina, ngiyabona ukuthi i-government ekamnangwakho umntangakho uyehluleka mpela. Maybe mhlawumbe umbuso ka-Robert Mugabe ungcono kakhulu kulo kamnangwakho. Okwamanje khona sokuwesi, akulamanzi koBulawayo laphana, i-electric abantu sebepheka ngomlilo, shungathi kambe ilizwe lelelo. So kahle kahle ngokuhamba kwesikhathi ngiyabona ukuthi kona mangabe izinto zomuhamba kwesikhathi mazi ngalunga ena lokho abahlale ekhuluma ugawule lona ngumuntu ozabe sithi mazi ilizwe selilungile egcine sebaleka esecala abantu bazambopha nxa uthini uvukela igovernment yakhe so ngiyabonga kakhulu lami ngithi ngiphawule ngokubona kwami uhlupho mpela lukhona mpela ekhaya akulantshintsho sithi kwangena lo muntu yalo kuba wesi kakhulu wesi
Siyabonga ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Ye inkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha Sakundibali. Yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngike ngagijimisana lo mdala engakaphumi lapha.
Uxolo balaleli, ibandla le-Economic Freedom Fighters kumbe EFF ele South Africa libandla elikhangelelwe njengebandla elibamba uhulumende walelo lizwe ngamandla ukuthi alandele izifiso zikaZulu. Lokhu sokudale ukuba amazwe ambala aqoqela eZimbabwe abe lebandla elilenhloso ezifanayo libe legama lalo elithiwa yi-EFF. Silengqoqo lomkhokheli weZimbabwe EFF kumbe ucommander in chief umnumzana Innocent Luchucha Gagu Ndibali.
Ye inkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha Gagu Ndibali. Yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngike ngagijimisana lo mdala engakaphumi lapha emuva lapha ngisiyalontsha iZimbabwe Economic Freedom Fighters ekhaya. Lapho abathe khona mina kade ngavunyela ukwenza khonoko kodwa kuyikuthi mina ngisiza lona seZimbabwe. So yikho okuqalise khona inhlanganiso yethu.
Like laba lo mhlangano omkhulu yini iCongress okukhetha inkokheli kumbe khona liza kwenza lo?
Inkhona siza kwenza lokhu kodwa at the moment silayo interim leadership. As I have already said ukuthi uleader wakhona nguInnocent Ndibali, u-deputy leader nguXolani Chuma, u-deputy leader wesitho ngucomrade Farai Kunatsagumbo, u-secretary general nguSipho Senkosi Machokomela Balule, then u-treasurer general wethu nguBimbayi Chipunga, and wakhona nje abaningi labo national organizing secretary bethu oKhumlani Swanda labanye nje abaningi abakuma structures. So we are actually preparing for a conference eyabikhona eSouth Africa just before iNational People's Assembly ye-EFF yeSouth Africa njengoba lathi singamalunga ayinvayithiweyo ukuthi siye bakhona kulokho zenu kuma-elections awe-EFF yeSouth Africa.
Sizwa kuthiwa uzahlangana lo mkhokheli we-EFF yena ngokwakhe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso lelo?
Kungaba liqiniso nxa kuyukuthi kutsho ukuthi mina ngiyabe ngikhona ku-elective congress yabo abalayo okuthiwa i-National People's Assembly ekhona between mhlaka 13 and 17 December. Ye ngiyabe ngikhona, so kuliqiniso ukuthi sizadibana khonaphana lo mkhokheli. Kodwa kade singakalungisi uhlelo lokuthi sibe le one-to-one meeting ngoba silamalunga amaningi ama-EFF amore than 11 avela kuma-African countries amaningi. And uzathola ukuthi mina lapho kunhlanganiso ye-EFF across Africa ngumuntu vele onguye ongu-coordinator wama-structures wonke awe-EFF across Africa.
Lo ke ngumnumzana Innocent Luchucha Gagu Ndibali, umkhokheli kumbe ucommander in chief weZimbabwe EFF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leMDC lichasise izizathu zokungayi edalela eParliamente lapho kade kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget. UZulu secothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo ngo-half past 7 ntambama kumbe ekuseni ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, libe losuku oluhle.